into ezimqoka okwamanje into leyo kungena kwabantu esingathi migration yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi uma singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo mostly from the southern borders bangena bevelela emazweni mostly from South America land bangena bagcwala elizweni so khonoko ngenye into abangaxoxa ngayo khonoko ukuthi uformer president uTrump wayengomuntu wayesethi yena ufuna ukufaka ifence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni into yokuqala engiyibonayo kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena wayengumongameli uTrump kunendaba zakhe zongena enkantolo ephuma khonoko ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo into engakayenzakali elizweni lele leMelika elokuthi umuntu osebuye wawo wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu okanjalo osesiba yini i-presidential candidate kodwa khonoko ukuthi bona ama-Republicans labanye abelizwe leli balokhu bengani ngabantu abamthandayo babuTrump so kushouthi khonoko ngeyinto engabuya futhi khonapho
okunye-ke
i-inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha eMelika sokungani kusiba nzima lokuthi umuntu enelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila okungconywana phansi kobukhokheli bukababoBiden so khonoko ngezinto ezingaxoxwa ngazo enye into engabuye ixoxwe ngayo yindaba ezimpi lezi eseziqalile lezi ezifana nale e-Russia le-Ukraine so ngezinye izinto engizibona ezingaphuma kakhulu kungcuco nale kade kule ndaba kanjalo eyabo-Israyeli so izindaba ezingaphuma kakhulu kungcuco le abangayenza ntambama ukuthi kubona ngalo ukuthi bona bami ngaphi kahle kahle kundaba zonke zona lezi ukwenza ukuthi abantu beMelika besesiba ngabantu abakhethayo ukuthi hayi thina besingani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresidenti
ye singathi abantu vele batholani kungxoxompikiswano enje ngokubona kwakho
ilizwe leli ungalinanzelela kahle kade dlubi lirunwa into ethiwa ngama-policies ukuthi babekwazi ukuthi right lowo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani okungayenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono kufana nokuthi uma sikhuluma kathesi ngendaba ze-economy abantu bona bafuna ukuthi i-inflation yehle abantu bafuna bebuyele esibangeni lesana osuthi nxa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikweloto sokuthi athenga indlu and esuthi ayithole indlu lana with interest rate ephansi kathesi sikhayela ama-interest rate sefika abo-7% nxa umuntu ezama uthenga indlu lani kodwa kusaselowa uTrump kwakukhanya ukuthi hayi ama-interest rate hayi kubo 3% 3.5% 4% khonaphana so yizinto abantu ababezikhangelele khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho abanye abantu sebezitsho ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented